So we see a decent number of VOA in the belly.
Lifuga njani izilukandaba olambela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-16 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi labo abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuzi.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 babanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, ibandla le-ZANU PF lithi lokhe lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells.
Siyakhuthaza njalo abantu uhulumende bavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni, ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku ngakubhalela incwadi kuba lula kakhulu, pho ke ngapha emathawuni.
Kuhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023, lamhlanje silebandla le-MDCT.
Njengebandla le-MDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota, ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2020.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zisabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa ethiwa Dudula zibikwa beziqoxa uhlelo oluthiwa Operation Dudula oluzenziwa namuhla olokuxotsha abokuza kulelo lizwe. Kesizwe amazwe omunye wabenhlanganiso le ekhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zixotshe abokuza.
This thing I need education. I mean, if you go today, you go to Helen Joseph, you go to a general, every hospital, sekumelula le QE. Because pamboas, there are people who are not supposed to be here. Hey, better. If you put an operation today, only men. I mean, uzoma for a year. Pamboako, kuna makikam. And you must accept that. Then I use the word makikam. Yes. I'm a foreigner who are not supposed to be there. You know, in other sites, and there are people, you know, unfortunately for some assassins in South Africa, there are people who think that this issue is not affecting them because some of them, they are doctors, they are lawyers, but it is coming.
Lo ke ngomunye wabenhlanganiso ethiwa Dudula yezizalwane zakwele South Africa ekhuthaza abahlali bama-hostels eJohannesburg ukuthi baxotshe abokuza kulelo lizwe. Siphinde saxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzisi Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi labo abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuza, kodwa bathi bona bafuna ukuthi baphume babhekane nabantu mhlawumbe abangenayincwadi eyifanele ukuthi bahlale kumbe benzele amabhizinisi endaweni abazenzayo. Kanti-ke sike sezwa namhlanje ukuthi kube kwabakhona ukuhlaselwa kwezindawo ezithile lapha eSoweto, lapho kubonakale sokuqala ubudlova nokuphulwa kwezitolo abantu betshontsha. Kanti-ke nabona labo bantu amaqembu athi wona yiwona afuna ukududula abantu baye bathi hayi abahambisani nalokho kuhlasela. Kodwa siyazi ukuthi naseThekwini sizwele ukuthi kuqalile ukwenzeka izinto ezifana nalezo. So umumo awumanga ngendlela kahlehle leyo ukuthi kunokuthula. Sonke sibheke ukuthi kuzokwenzakalani kwela kusasa, kodwa asixoxisana namaphoyisa. Amaphoyisa athi azobe egcwele eTraden nasezindaweni ezifana nabo-Diepkloof, oBeria, oYoveli, oInasitha, oJobeki nakoJibi, lapho kubhekelwe khona ukuthi kungaba nodla udlame ukuze baqiniseke ukuthi lolo dlame ngeke luze luthukwenzaka ukwenzakala kanti yona le ndawo yase Diploof okukhona oqale lento kukhona njalo nezinhlanganiso eziningi ezizohamba ziye khona kusasa siyohlangana ngo 8 ekseni e Diploof Hall lapho laba bantu bedudu labathe bahlangana khona ukuthi bayomaka babhekane nabo ukuthi kahlehle yini le okumele ukuthi yenzakale ngoba abantu abaningi abafuna ukulandela okusemthethweni abavumelani nalezi zenzo
ungasela ukuthi sekuthiweni ngodaba lwe coronavirus sizwa kuthiwa umongameli ube khuluma esethula amazwi akhe ungasela ukuthi utheni njalo sokuhamba njani
umongameli uye wathi namhlanje ukusukisela phakathi kobusumbe kwamabili lapho imithetho eye level 3 isibekiwe kusho ukuthi izwe liyaphakama liyaphakamisa isimo sokuvikela kwe COVID-19 siye kuzinga lesithathu okusho ukuthi isikhathi sokuhamba ebusuku ikhefu izoqala ngo 10 kuze kube ngo 4 ekseni siyengezwa futhi kusuka ku 11 lapha bese sikhona kanti njalo ukudayiswa kotshwala kusho ukuthi kuzo lezi ndawo zokudayisa utshwala abantu bebuthenga behamba nabe emakhaya kuzokwenzeka ukusukisela ngomvulo kuze kuyofika ngo lesine kusukisela ngo 10 kusiyajaya u 6 ntambama bese kusithi ngama holiday abuza ukudayiswa kanti ke izindawo lezi ezifana nama restaurant nendawo zokujima zizovalwa ke ngo 9 ukuza zivumela abayisebenza ukuthi zikwazi ukuthi zisuke emsebenzini ziyofika emakhaya uthenga ngakashayi kanti indawo edayisa utshwala ezokuzijabulisa abantu bedlela khona ezijwayo ukuthi abantu badle babuphuzele khona zona zizokudayisa ke ngokuhambisana nokuthi izincwadi ezibavumela zibagunyaza ukudayisa zithi bashayise isikhathi bani kodwa kuze kugcine ngo 9 njalo isikhathi sokuthi abantu bahambe baye ezindlini kanti ke futhi njalo siyathola ukuthi phezulu kwalokho amanani abantu ezifeni asebuyele ku 50 njalo ukuphuza endaweni ezingaphandle kakusavunyelwa njalo abantu bayaqhuquzelwa ngokufana ukuthi baqhubeke besebenzisa ama mask
umnumzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrika eAfrica Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa hasanda kwedlula lolu gatsha luthi akula muntu obhubhe ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lalo lokhu lisehla kumanani ayizolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1162 abahlatshiweyo iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabavela esigabeni seMashonaland West abedlula ikhulu 115 kulandele iMaswingo elabangu 37 sikhathi amabandla ezombusazo eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 ibandla lezanu PF lithi lilokhu lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells emawadini alo okuluhlelo oluqakathekileyo nxa sekulungiselelwa ukhetho umnumzana Joseph Chuma olilunga laleli bandla uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu hlelo njalo waxwayisa abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi kungaphungulwa izihlalo zabameli babo edalele ephalamende
ye ibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqasela phansi kumasel nxa silapha emadorobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages lokho kutho ukubana esigabeni lapho ohlala khona singanika umzekeliso owephilandaba ilayini yami yona leyana kumele ngiphumele sele abantu abahlala kwaphana ilayini eyodwa khonaphana sibe ufile ngathi ngo 50 sesibumba ke ihleli khona pha kude line elandelayo layo ingabumbe yayo line elandelayo ibumbe yayo lokhona kwenza ukubona sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi wena nxa sisenze inhlelo njengazona lezo zokubhalisa sokulula ukubizana khona phana singomakhelwane omakhelwane buyani ongakabhalisi ngubani uhlupho kuyini sesimncedisa umuntu nxa elo hlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khona beduze duze singomakhelwane so sisebenza njalo futhi kube lula ukufinyelela labantu nxa sisuka kumasizwe labantu sesiyabumba amabranch siqhubeka siyabumba idistrict andibona siyabe sokusibumba ngabantu esokusazana kwabana sisebenzelana ndawonye kube lula ke kubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa encediseka kuhamba kunjalo nje
liqhubeka njani uhlelo lokubhalisela ukuvota kulengxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana
uhlelo lokukhuthaza abantu abana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili ngibonile amabandla atshiyeneyo uhlanganisela ivile NDCT sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-Twitter la langaphi ngaphi labo bezama into efanayo lathi njengebandla lezanupefu besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu bona ahambe ayobhalisa ye kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha kobulawayo lesi selilutshwane kakhulu liphansi sibili well abanye bahlutshwa ngamaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje so siyakhuthaza njalo bana uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende bana ngabe uyavumela bana okhansela labo MP bekwanisa ubana bebengabanye babantu abakwanisa ubana bebhalela abantu izincwadi njengoba lapha kobulawayo siyakwazi abaningi bazalele eSouth Africa abanye noma bezalele khona abazali basehambe eSouth Africa baloba khonale so akwenzakale khonoku bana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ubana bayebhalisa ukuvota
sake saxoxa lawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu bebhalisele ukuvota ngoba sokuzancipha Piswa, inani lezigaba lezitulo ePhalamende
i-delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha kobulawayo silama sithi angu 12 nxa ngikhangele mina i-delimitation exercise leyingenzakala singagcina sesisalele ngama sithi mhlawumbe angu 9 kuphela so konokwana kusuka kusilimaze ngoba siyabe sesile less representation ePhalamende okusokutshengisa ubana mhlawumbe u-MP ademele ekhave isigaba esingaka uyagcina sekhave izigaba isigaba sesikhule kakhulu acele ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo so kuqakathekile kakhulu ubana ngabe abantu sibili bayasukuma ngokuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe, this is what Sipuma A Voice of America at the Washington DC.
Ukumanje esikhangele ziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukukhulumisana kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa yikho kuphela ukungalungisisa umumo welizwe. Lokhu kulandela imbiko ethi uMnangagwa wahlala phansi wakhulumisana lomnumzana Douglas Monzora kuyonale iviki. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadenya amapholisa kweminyaka engamachumi uMusa Touch Abdul oyaziwa ngelokuthi Boss Kedda lamalunga eqembu lakhe ayisitshiyagalolunye batholakale belecala lokuba lemibhobho okungelamvumo emthethwandaba weHarare sebelinde ukugwetshwa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sibona nabasazwa ka Studio 7, abalandeli ka Studio 7, akhuluma ngomoya. Ngizothanda ukugxila kakhulu endabeni kaBaba Gawule, othi khona abantu basemathebelendi yokubhaliseni ukuvota abahleli besemuva ngoba abekho basemazweni afana naseSouth Africa. So nginokubuza mina kubaba uGawule ukuthi mhlawumbe if engawuphendula ngajabula kakhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi besindebeleni iningi labo libe seSouth Africa, especially intsha. Ngajabula kakhulu maba uGawule ngaphendula lo mbuzo. Ngiyabonga.
Sakubona ndivuka njani? Yebo, mina nginguPatrick Siba lapha koBulawayo. Yikho-ke bengicela ncede lapho ukuthi inumber ngilithola ngokusendelwa ama-message. Ngiyasendelwa nje into ezibuyelayo komunye olelinkini khona ngapha. Mina naye kala linki nawe uyasendelwa. So bengicela ukuthi linikelani i-direct link ukuthi ngikwazi ukuxhumana naye Studio 7 khona futhi ngikwazi ukunginama-comments inani ngikwazi ukusenda kuhle khona ku-direct ngoba ngina-direct number and direct link yini ngizokusendelwa lami ngabanye. I think I've got a lot of comments ngisizwa but angikwazi ukuthi ngiyabe ngikhuluma nani kahle yini Studio 7 khona ngapho. Maybe it's the wrong side of the story but Studio 7. So bengicela lami linike i-direct link yena. Ngiyabonga kakhulu linganceda. Njalo ngingumuntu lami ongaboniyo isiphofu. Ngibefuna ukulami ngiyayithanda Studio 7 kakhulu but ngibefuna ukuthi ngixhumane nani direct.
Libanani basakazi be-Studio 7 abasakazi abahle nelisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni Ilma West Plumtree. Mina ngilokujabula okukhulu ukuthi izaphu mayingaba ngendlela engiyibona esihamba ngonyawo lwayo ukuthi bantu beZimbabwe supportani izaphu sikwazi ukulungisa ilizwe leZimbabwe ngomoya phansi singalwi siyelwani ngokuvota liregister ngokuvota ngokuningi likhuphula izaphu ikwazi ukulungisa inkinga lezi ezihlala zisemlonyeni ozabe ugugura wunde izaphu lezano ezilomlando waleli lizwe. Ngicela abantu bakithi ke sifundeni ukubheka ezinye izinto ezibalulekileyo. Mina ngubhanda mina iPlumtree kulilima wethu.
Sanibonani Charles omuhle. Ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njoka, ngiseTsholoshe. Mina nginokukhala kancane hlobo zami. Ngikhaliswa yile nto eyenziwayo ngu-MDC lapho. Hhayi sokufanele kuthatha igama libe yi-one to MDC Alliance, MDC Alliance. For what? Kanti wayibona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo. Bafuna ukuthatha amavoti abantu. Bafuna ukutshontsha amavoti abantu. Dusela basetshenziswa izandla abantu. Basetshenziswa izandla straight. Ngibone nje kuthatha le campaign lengakithi. Why vele besekhampeyina kwabafunani? MDC ayinancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimu. Ayinancedo MDC, ayinancedo. Kunini ama-councillors amashona efakwe laphana engayenzi next kungama-councillors e-MDC. MDC yazi it's useless part. It's like ZANU. They are the same because they bayenza into efanayo. Noma i-MDC ingaphatha kulelayizwe ayikho into ezolunga. Ayikho into ezolunga. Into engcono nje engiyibonayo thina amaNdebele asihlukaneni namashona. Amashona awakwazi ukuphatha ilizwe. Okwabo nje ukuphatha ngodlame, ukulwa nabantu, ukuhlukumeza abantu. Exolisa zihlobo zami kodwa kubi lokho okwenziwa ngamashona. Sihleli nje emazweni kuyindaba yabo. Hayi hayi, asiqumeni leli lizwe leli. Thokazi phambili ngawo, nithokazi. Ngicela ulwe kakhulu, silwe kakhulu, sincedisaneni. Abathokazi siyabathanda kakhulu. Asilweni bathokazi, asilweni. Sathele ilizwe lethu amaNdebele. Sarojwa yizo lezi zinto. Kufanele sibuyele kube emashoneni nje, kube nebhoda. Ngiyabonga.
Good morning ka Studio 7. Badala liyaphila abancane abatsha bonke mahlabe zonke. Ngithi ke ngibonge laphana kuwomdala oGawule. Ukhulume into engimpela engicabanga ukuthi abaningi ngendlela yokuthi baswa kwesinye isikhathi bengamthandi bese bemjaja. Kodwa eqinisweni izolo ekuseni ukhuluma into enhle kakhulu. Uma ethi uyanxusa laba abaphandle kwelizwe bebuye bezobhalisela ukuvota. Nawe uyabona ukuthi imajority yama-opposition party vele i-outside the country and abakwazi ukubuya bezovota ngendlela yokuthi baya bengabhalisanga. Uqinisile umdala nalo. Ngenye indlela engenza ukuthi ngempela kube lo tshintsho when it comes to ama-vote. So dala ngushayela ihlombe into eyikhulumile mpela usincusile sizwile usinikezile i-tip yize ukwelinye ibandla esicabanga ukuthi asimsupport kodwa sikuzwile. Njalo futhi okunye okusenza silimale kakhulu yiwo lo mthetho wena lo ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe akuvunyelwe ukuthi kwenziwe ama ballot papers bevote bephandle kwelizwe. Lo mthetho uyasilimaza kakhulu badala. Zamani gawulele ulungise lo mthetho lo. Ngabona lilungisa ulunga uqonda. Hayi, ngizavuma impela ukuthi lisebenzele abantu.
Salibona mazimbabha amahle kuzo zonke izindawo. Mazimbabha amahle ojelele istand endawana zonke ezehlukene kumagrupu wonke. Umuntu wonke omzimbabheni wonke oyiforeigner ohlala eHebrew emafletini. Asingadelelwa, asingadelelwa emafletini. Wonke umuntu manje ilanga litshona akhuphule isina, ethatha isaka lezitina akhuphule yale fleti. Into nje ehamba phandle estradini, ehamba phandle nje estradini beyizikwadi bedostoya, izitina zonke ziye phezu kwabo zonke zingadelelwa. EHebrew bengadeleli, odelela isenda indawo yonke kumagrupu wonke. Wonke umuntu nge-Tuesday alayele isaka lezitina. Esakalezitina endlini mabeena nje igrupu yabo bekuya negrupu yabo bahamba phansi izitina zonke ezinye ziqhamuke kuleli fleti nezikhamukuleli fleti zibashaya behamba phansi thenganiwaiodyole kuyo yonke indawo lawo beyizwe ukuthi eHebrew sidelela siyabashaya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu ke awalani lokwenza le Studio 7. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ulungiselele ukuhlangana lomongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin namuhla kwele Switzerland. Umhlangano lo ukhangelelwe ngamazwe omhlaba ngoba ababili laba bakhokhela amazwe alezikhali zembubhiso, ngakho ubudlelwano babo buqakathekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubukhokheli bukaBiden kunyanga eziyisithupha asebuse ngazo.
Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela uMongameli Biden, bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba napha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba mkhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nguye kuhle kwenze iUnited States of America ihibe ilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungasiko ukuthi ngikhulumele ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonokho. Ngikholwa ukuthi labo labamanye amazwi labakhokheli bakhona bayakuzwa khonokho, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back, America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i-foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe vusa khona. Yikho ukubona kwami lokho, ngoba esuko bese singathi siwejayele bekungathi nje lokho kungathi i-America iyabreaka kakhulu ukuthi hey, yeah, lokho lokho thina yithe siyilokhu, thina yithe sizakuthi njengakhona lokho. Bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nxa yona sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sibili endaweni yayo i-America ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni uMongameli Joe Biden ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi le-Afrika lamazwe afana labo Zimbabwe?
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Afrika. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgwana umgano wakhe uvele ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlangane labakhokheli laba banye bekuyinto eposti ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okwe Africa njengalokho iAfrica ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize iAfrica okwakhathesi so bona mbona ngathi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho
lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas
Asambeni madoda siyo vota.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube.
Njengebandla leMDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqwele ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga bengela azo nje izathu ezibambekayo esihlangana labo esiwakhuthazayo ukuthi bayevota kodwa hayi okwakhathesi njengebandla yumsebenzi esiphezulu kwawo sibonile ngempela viki u-Vice President Makhube ephuma esezokufanayo kobulawayo kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo belikwenye indawo njalo kobulawayo sisenza okufanayo lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho sesisithe isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 bese kulezikhexe eziningi ngakho nxa sihamba sisenza lokho siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungiselele ukhetho
kulo daba lwegciwane le-coronavirus udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni
udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba besesikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe sigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki kodwa hayi siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo ibuya ngolaka esesikubone kwamanye amazwe aphesheya afana nabo India njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempila kahle elingelazibhedlela ezime kahle elingelazo nje indlela eziphezulu njengakulezo zamazwe athuthukileyo lathi sizalandela khonokho okutshiwo ngurhulumente ukuze abantu basile ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho lwevoti sibe sokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le-coronavirus kuyinto enzima kakhulu ngoba into esingayijayelanga kodwa hatshi siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki
kwezinye izigaba ikakhulu ezemandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota
yebo kambe kuliqiniso ukuthi abantu bemandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba hayi basasalele kakhulu abantu bakithi siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho okuzakwenza ukuthi sibe lama constituencies amaningi yikho okuzakwenza ukuthi ama constituencies wethu angephulwa njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu nxa sikhala ngezidingo zethu
lilethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu njalo kuyini kahle kahle obona ngani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi
ibandla leMDCT lisamile ekuthini ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy ukuze kuthole kutholakale imsebenzi ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempila kahle bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla ukuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama industries intuthu zithunqe kobulawayo njengakudala iphansi phezulu liyaniya isazakala isiphithiphithi somkonomi kubuyele nje njengoba endlela okwakuyiyo yona ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi eze corruption.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT besixoxa la ekuhlandla lesithathu lengxoxo yethu yeviki yonke esixoxa khona ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ka 2023. Tiyani indlebe lizwe ukuthi kusasa silobani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa sezesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi akukuza kumele baphume baphelele namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.